Sakhumbula ukuthi khona khonapho ngisanda ukukhetha ukuba ngu-Home Affairs Minister, ngabiza imihlangano eminingi, ngikhuluma lama-commanders amapholisa, ngibatshela ukuthi khona ama-roadblocks asoze kube asafuna kuzwa nge-roadblock. I-roadblock okumele yenziwe kumele i-approve yimi personally as the minister. Njalo nxa kule ndawo ofuna bafake lokuzeni imigoqo kumele i-approve yimi. So angika-approve roadblock lokhu engangenayo, njalo angisoze nge-approve i-roadblock ngokuthi amapholisa amsebenzi wasoma-roadblock umsebenzi wa ngokuletha ukuthula ezweni ngokukhangela ukuthi abantu basebenza izinto zabo bengala kuthuselwa kwabanye abantu kumbe izigangi zisenza izinto zokuphambanisa uzibuse wethu lokusebenza kwethu, yiwumsebenzi wethu. Even e-training abatrenele ukuthi benze ama-roadblocks kuphela, batrenelwa ukuthi bananzelele ukuthula ezweni. Yikho esesikukhangele kathesi. Njalo ngiyathembisa ukuthi njengoba vele ngibambile khona ngale, ngizakwenza khonokho okwamapholisa afakelwa khona ezweni, afakelwa khona kuwonke amazwe ukuthi basebenze ukuthula kwelizwe. Yikho upresident wethu uvumelana lakho konke, njalo uyancoma uhlelo lwe-Home Affairs lokuthi izinto sekumele zisetshenzwe ngokuthula emapholiseni. Ngapha la bathatha izithupha, sithi wonke umuntu weZimbabwe kumele athathe isithupha, kungala kuthi lo ngumkhaladi, lo ngumkula, lo ngumkhiwa, lo ngubani. Kumele singamaZimbabweni sonke sithathe amaphepha alinganayo afana nayo, ngaphandle kwalabo abangafuni ukuthi bathathiswe ama-citizenship. Kodwa kula bantu abaningi asebahlala lapha, abazalelwa lapha, abakhulela lapha, abalilungelo elifanayo lalabo okuthiwa ngama-indigenous. Ilizwe leli sifuna libe yilizwe lamaZimbabweni abalamaphepha alinganayo, kungala kuthi lo mhlophe kumbe umnyama mbubomvu kumbuyini.
Kahle kahle kuyini elakulungisayo lapha?
Vele ama-birthcerts ayafanana wonke. Nxa umntwana ezalwe eZimbabwe uyanikwa iphepha esibhedlela ayithathe isithupha esifana lesomunye ozelwe kumbe engomkhaladi kumbe engomunye umhlobo. Ngakusela kuthi ngathi kuqala lama-00 ekucineni laba abangathi ngabakhaladi kumbe amakhiwa kumbe ama-India. Kathesi wonke umuntu nxa ezalelwe empilo kumbe uzalelwe eParanyatwa uyanikwa iphepha ahamba ayethatha i-birth certificate efana nayo lama-numbers. Inombolo zonke zifakwe njengazenza ukuthi zifakelwa abanye abantu akuthiwa ngama-indigenous amaZimbabwe. Akusela kuthi amaphepha atshengisele ngomhlobo etshiyeneyo abantu. Sengimthetho esiwufakileyo lokho, lama-passport kuyafanana njalo, kumbe i-death certificate kuyafanana njalo. Akusela kuthi ukuthi khona ukhangela iphepha ukuthi khona umuntu ungumhlobo bani kumbe ungumuntu wangani. Sekukhangelwa kuphela ukuthi umuntu ungumZimbabwe. But of course kulabanye abafuna engcetha amaphepha, bathatha amaphepha kwamanye amazwe even bezalwe eZimbabwe. Kuyi-choice yabo, kuyilungelo labo ukuthi benze njalo. Kodwa sithi wonke umuntu weZimbabwe kumele abe ngumuntu olamaphepha leziqondiso ezifananayo.
Sesibuyela njalo emapholiseni, lanxa abaningi bekwamukela ukuthi abasahlukuluzwa kuma-roadblocks, kodwa abanye bathi abantu sebezinzile kakhulu, okwenza abanye bengasahloniphi imithetho yemigwaqo ngenxa yokungabi lamapholisi.
Yenzakala konke lokhu. Nxa vele usutshintsha unyawo, usutshayisa isitephu, kuba lokunye okwenzakalayo. Yikho esikulungisayo khonokho. Kade sinanzelele kakhulu kakhulu ukuthi khona kade abanye abantu sebentshakala, sebengathi sebefuna ukwenza angathi yibo ababamba umthetho. Sikukhangele konke khonokho. Kade kunjenje kulabantu abahamba ngezimoto bengalama number plates, kulabantu abadlula ama-red lights, kulabantu vele ipolisi lentsha esiyilungiselela ukuthi khona irane ilizwe ngokusemthethweni onika amandla amapholisa, bakukhangele konke khonokho. Bazabotshwa abantu abephula umthetho, bazabotshwa abantu abahamba ngezimoto ezingabhaliswanga, ezingabhalwanga, ezingarejistered, bazabotshwa abantu abadlula ama-traffic lights, bazabotshwa futhi abantu abadriver bengalama-licenses kumbe abadriver bengananzelela ama-traffic regulations. Bazabotshwa bonke la bantu. Kathesi into eqakathekileyo kade siyikhangele yiyo ama-roadblock. Isimile ngothi yiyo kade zithwalisa ilizwe nzima. Ama-tourists sesesaba ukubuya eZimbabwe, sesiqedelane layo leyo. Sesikhangele okunye manje kathesi ukuthi laba bephula umthetho bayiphula njani njengoba sibona ukuthi sudlelise isikali sikubopha futhi abantu abangathi baloku ungathembeki into ze-corruption into zokuthi benze izinto ezingekho emthethweni konke lokhu uzabona abantu bebotshwa khathesi.